Bekugidwa kuhlatshelwa abanye betshaya ukhwelo enkundleni i-National Sports Stadium eHarare kukhunjulwa umuyi umnumzana Robert Mugabe obhibhele kwele-Singapore ngeviki edluleyo. Inkokheli zakwamanye amazwe abake baba ngabakhokheli kanye labahlonitshwa abakade besembuthaneni wanamhla bancome kakhulu umnumzana Robert Mugabe, bemchaza njengendoda eyamela amalungelo abantu hatshi abeZimbabwe kuphela kodwa labezwekazi lonke le-Afrika. AbeZimbabwe bamncoma ngohlelo lwakhe lokuthi umuntu wonke afinyelele imfundo lapho ilizwe lisanda kuthola uzibuse, kodwa abamsolayo bathi wabhiliza umnotho welizwe. Lokhu abaningi bathi kumele kube yisifundo kulabo abasembusweni ukuthi bangalandela amaphutha awenzayo uMugabe. Omunye wabagcizelele kulokhu unobhala jikelele webandla le-MDCT ekhokelwa ngunkosazana Thokozani Khuphe, umnumzana Nixon Nikadzino, yena othe amaphutha kaMugabe kumele abe yisibonelo kunkokheli.
Lokhu engikubona ukuthi ebengumuntu vele owanceda ukuthi sifike lapho sesikhona, kodwa ngesinye isikhathi wasilathisa njengomthungameli welizwe lethu. So sibona ukuthi kuyafana, kufanele vele simufake emangcwabeni njengomuntu oyihero, because nguye wayakhe into yankona, so kufanele ekhona. Alokho vele yiqiniso and siyakwazi sonke ukuthi nguko wayenzayo, kodwa kufanele simzwele njengomuntu osefile. Awusozokufanele ukuthi uthethise umuntu osefileyo, kodwa into le iqiniso vele wayenza njani.
Lokhu kusekele ngumnumzana Tafazo Sihlantiwa, isakhamuzi seHarare, yena othi inhlelo ezasungulwa nguMugabe ezinhle ezinjengokwabiwa kusha komhlabathi owaqala ungumqondo omuhle kodwa wasela isiphatho esidle wagcina ungenisa ilizwe enkingeni kwezenotho lakwesombusazwe.
Sesikhangela iy'nkokeli lezi sezisele, sesikhuluma ngempilo kaMugabe, sesikhuluma siphatha, siqalisa ukuthi sikhangele from igugurawundi sibuye sikhangele kulezo ezomhlabathi labathelela khona umhlabathi abelungu. Sikukhangele ukuthi lezo ezomhlabathi kwabelungu ngalesi sikhangela iy'nkokeli ezisele, meze kusikhanyisele ukuthi lezo ezomhlabathi ziyasinika inguquko okutshengisela ukuthi umhlabathi lo sawuthatha.
Omunye wahlukunyezwa uMugabe kuhlelo lwe-Occupy Africa Unity Square itayizamara owanyamalayo, umnumzana Steven Sibanda, uthe yena uyamxolela uMugabe.
UMugabe ube ngumuntu ade esincindezela internal njengezizalwane zaseZimbabwe, ikakhulu mina ngikhala kakhulu ubana omdala lo kazange amphathe kuhle saphila. Kodwa njengomuntu osesedlule, njengomuntu osesithile, kumele sikhale lemuli yakhe, kumele sihloniphe esakufundiswa i-culture yethu, bana kumele sihloniphe ababhubhileyo. So ukhala kusho ukuthi ube ngumuntu omuhle, hatshi sikhala njengomuntu oselahlekelwa family person.
Kodwa esinye isakhamuzi seHarare, umnumzana Chris Sibanda, uthe ujabulela kakhulu ngendlela uMugabe avalelise ngayo namhlanje, esithi lokhu kuyisibonelo somsebenzi omkhulu awenzayo.
Singathi into eqakathekileyo, into ebongekayo kakhulu, sikhangelele ukuthi uMugabe wayenzani elizweni, wakwanisa uku-improve education yabantu beZimbabwe. Kungabe owacina kwenzakala ngemuva, kumbe wacina kwenzakala kwi-economy kungathabisanga abantu abaningi, kodwa siyakubonga ukuthi i-government ikwanisile ukuncedisa ukuthi uMugabe ehambe kuhle, kumbe nengcwatshwe ngendlela eqakathekileyo, kumbe ebongekayo.
Enkundleni ye-National Sports Stadium bekungela abantu abaningi kangako, loba nje bekulanga lokugcina ukuba uZulu avalisane lomuyi. Kunjalo nje uhulumende wazise uZulu ukuthi uhlelo lwanamhlanje ngolokugcina lokuncisa uZulu wonke jikelele edolobheni leHarare. Umabhalane ogatsha lokwethulwa kwembiko kahulumende umnumzana Nick Mangwana utshele intatheli izindaba ukuba isidumbu somufi sesinikezwe abemuli yakuMugabe kuze kuphele ukwakhiwa kwenkalakatha yethuna endaweni ebekwa amaqhawe e-National Heroes Acre eHarare.
Akusela imfa loba okunye esikwenzayo kuqala kusasa. Ngiyazi ukuba kuzahlanganwa kozimba, kodwa impela viki akusela okunye esizakwenza.
UMangwana ubike ukuba kusasa imuli izaba lowa umkhosi wemuli kusekhaya lapho adabuka khona kozimba, kuthi ithuna lingaphela wakhiwa imuli izamngcwaba emkhosini ozaba lezihlobo zodwa ongagoqeli uZulu wonke. Ngimele iStudio 7 iseHarare, ngiuGibson Bebe.